Endabeni zethu lamhlanje, uZulu uthi uthekhahlanyezwa ngabalwa impi yenkululeko abasekeli bandla elibuswayo kwezinye indawo zelizwe eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho. Owayekuhulumende wamanyano, uMnumzana Arthur Mthambala, wethulela uZulu ugwalo lwakhe olutsha olulesihloko esithi In Search of the Elusive Zimbabwean Dream. Inhlanganiso ezimele yodwa yenza uphenyo lokuhlolisisa ukusebenza kwemali yohlobo lwama-bond notes eZimbabwe. UZulu uthakazelela uzibuse kwelemeliwa. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwabatsha olwele connection, sixoxa ngokubhalisa ukuvota ngesikhathi ilizwe leMelika lithakazelela uzibuse. Lithini ngokuvota njalo le nkululeko yeMelika nxa liyiqhathanisa lokwenzakala eZimbabwe? Thumelani imilayezeleni kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 001 202 465 0318, kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhutshwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumakakasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp naku-Facebook ku-VOA Ndebele.